umbiko lo ngingamini ngumbiko esemaphepheni umbiko osemaphepheni ngumbiko esingathi thina abantu basebenzisa lokho abathi ngama-standards abawe bawa-collector possible from government itself. And nxa kuyukuthi ba-collector from government itself, i-growth yangikhona kuZulu jikelele ayibonakali. Kuma-companies amaningi alehlupho lokuthola ama-raw materials kanye nakuma-companies alehlupho lokuthi ama-customers ashrinking because i-disposable income yama-customers ingani iyehla kokuphela kokuphela. Kakuziseki kuhle-ke kulabo ababe bekuchazele ngaleyo ndlela. Kungasekani-ke kodwa nxa bekhuluma nge-economic growth eyokuthi-ke isivuno seZimbabwe in terms of i-agriculture besiyisivuno ekade siphakele ngo-2022 lango-2023 ngingapho sengivumelane labo ngoba yebo yesikhanyile sikisivuno ukuthi isivuno ukuthi nxa ukhangele eminyakeni ejulayo ibiyisivuno ekade sikhanya nje abantu bebengathengi kakhulu-ke e-GNB nokuthi bebengabe baningi kakhulu akade beholiswa i-World Food Program. Mhlawumbe kungaba lomlelo ku-government ngoba bakholektha ama-taxes. Kuma-taxes any economic growth government taxes ziyakhwela. Kodwa-ke ngapha thina kubantu kumabhizinisi nakuZulu asikakuboni.
Ukukhula komnotho kubonakala njalo ngamankampani eqhatsha izisebenzi eziningi. Kuyenzakala yini lokho?
Hayi, ekuqhatsheni-ke ngizakutshela iqiniso ntungamili. Ekuqhatsheni eZimbabwe lapha kule economic situation ekabili, kulama-formal businesses ayiwo abhadala imithelo kuhulumende. Kuma-formal businesses abhadala imithelo kuhulumende, angiboni kusiba lokukhula kubekuthi kusiba labantu abaningi abaqhatshiweni. Kwesokusiba lalabo okuthiwa ngama-informal businesses. Ama-informal businesses kungaba lokuqhatsha thile entinganini, kodwa ngenxa kusiba lokuqhatsha kuma-informal businesses angikuboni kungaba yikukhula kwesikhwama sikahulumende ngoba ama-informal businesses amaningi kakhulu kawabhadali-ke i-tax kuhulumende.